Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 12 kuNhlolanja 2023 moKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokho abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo.
Okwamele kukhangelwe isizwe yisizathu sokubana lowo mhlangano umiselweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenze, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo.
Abakubandla lezanu-PF bathi amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi yezakha ikilinika emathebeleni North zicela uncedo. Sathethulela ezemidlalo, ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Amapolisa asevimbe imihlangano embalwa eMtare, eMarondela lezinye indawo zelizwe esithi ibandla leli alicelanga kahle ukuba lingene kuZulu. Kwesinye isikhathi amapolisa athi abantu yibo abangafuni ukuba kube le mihlangano ye-CCC. Umnumzana Abednego Bebe okubandla leli uthi usephelelwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba ibandla le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ungakhangela i-CCC isinqatshelwe ukuthi yenze ama-rally posts indawo ezidlula ezingu-6 eziyisikhombisa ukuthi benze lawo ma-rally. Okutshengisa ke sobala ukuthi ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ukuthi khona ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokho abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile. For 43 years ilizwe leli silithatha emakhiweni lalililizwe elalisetshatshwa i-Afrika yonke. Namhlanje ilizwe lapho eselikhona seliseyiswa ngamazwe wonke awe-Afrika kungenxa yezanu-PF. Akulanto abangayitshintsha abehluleke ukuthi bayilungise in 43 years. Uhlupho esikilo lokubhidlika komnotho esikiyo lokubhidlika kwelizwe esikiyo kudalwe izanu for 43 years. So kabahlale phansi baphumule, yikho esikucela kuphela kuzanu-PF.
Yes, siyakuzwa kulo bebe kodwa sizwa ke kuthiwa ke kulabanye benu asebephuma ku-CCC besiyangena kuZANU-PF. Kambe ngabe kuliqiniso khonoko kombe uhamba njani bebe?
Labo kuthiwa ngama-defectors uyabona ke i-politics ye-gorilla warfare ivele isaziwa nge-infiltration. I-gorilla warfare ayila formula, yikho besenza ukuthi kulabanye abantu babo abawafakayo ukuthi bajoyine amabandla aphikisayo ngenxa yokuthi ke nxa sokubuya isikhathi se-campaign balakho ukuthi bese besithi bona hayi lina yenzane ngani selisuka ngapha libuya nga. Sibe sivele sibazi kodwa kufanele ukucabange lapha muntu wakithi yikuthi okuqakathekileyo abantu kufanele babekwazi ukuthi thina samukela wonke umuntu ozwa ubuhlungu eZimbabwe obudalwe yizanu. So laba abadefectayo ngabantu ababhadelwa imali, bebhadalwa ngoba balambile, abanye babhadalwa nje ngoba vele basemsebenzini, abanye siyabe sibazi kodwa thina ngenxa ukuthi we are a democratic party kasali muntu ofuna ukuzojoyina ibandla lethu. Lalo oyabe vela kuzanu siyamfuna. Okwesibili, abantu bezanu banengi abasuka kuzanu besiza ku-CCC banengi kakhulu, sikhuluma abantu abanengi kakhulu kodwa ke kasibakhulumi ngenxa yokuthi siyabe sifuna ukubavikela ukuthi bangavictimizwa izanu. Izanu siyazi ngokuhlukuluza, siyazi ngomoya omubi, siyazi ngokutshontsha, siyazi ngecorruption, siyazi ngayo yonke into embi. Into embi eZimbabwe iyaziwa kuZANU-PF. So abantu labana nxa ukuthi abadefector besuka ebuhleni besiye ebubini kutsho ukuthi ke amadlozi abo abaflatheli.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga le-CCC. Abakubandla le-United Zimbabwe Alliance labo bathi amapolisa avimba imihlangano yabo. umfundisi Frank Mhlanga, umsekeli kaMongameli webandla leli, ukhala ngokwenziwa ngamapholisa.
Kuyadanisa kulusizi ukuthi thina ku-opposition parties sihlala siyaliswa ukunikezwa imvumo yokuthi sibambe imihlangano yepolitiki. Thina njenge-United Zimbabwe Alliance uza sesihlangane nakho kanenginenye sacela i-clearance eZimba East basalela, eChitungwiza i-cleanup campaign basalela, eSeke basalela, indawo eziningi bayala kodwa iZANU PF ihlale inikezwa nje bengayelelo, bengangqatshelwa. Kuyadanisa lokho.
Loke ngumnumzana Frank Mhlanga okubandla le-United Zimbabwe Alliance. Kodwa umnumzana Tafaso Mugwadi owebandla le-ZANU PF uthi amapholisa alandela umthetho hatshi ukuba asebenza lebandla le-ZANU PF. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kuda Mzanka, ilunga lebandla le-ZANU PF.
Okwamele kukhangelisisweni yisizathu sokubana lowo mhlangano umiselweni. Nxa amapholisa benika imvumo yokuthi umhlangano uyenzwe, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo, okuhlanganisela abantu ababehlala endaweni yonaleyo kumbe abayenza amabhizinisi endaweni yonaleyo elifuna ukwenzela umhlangano. Abantu bengabona kuyi-security threat yokuthi kube umhlangano, nabo balulungelo lokuthi beyale ukuthi umhlangano uyenzakale. Njengalokhu okwenzakala eMtare, ukuthi abasemabhizimusi babona ukuthi hatshi kuyingozi emabhizimusi nabo ukubana i-CCC yaziwa ngomsindo ukubana iyenze umhlangano. So yinto etshiyeneyo, ukuhamba ngendawo ngikhuluma nje thina eBinga bayavunyelwa i-CCC yayisiyakuvela amapholisi yezele umhlangano wayo yapostiponda ngenxa yezulu, yavunyelwa njalo ukuthi iyenze umhlangano wayo wayala ngoba uyasebenzisa iphuwa.
Ye, kodwa siyabona ukuthi-ke okuhluphayo ukuthi kukhanya kuvinjwa imihlangano ye-CCC kuphela, ezanu iyaqhubekela phambili. Kwenziwa kuyini khona?
Lapho ingathi nje angila amanye ama-examples indawo okubana kuyaliswe i-CCC. Ngikwazi nje eMtare ngesizathu engisikhulumileyo, kodwa kwezinye indawo mbona beseza sibele imihlangano yabo bekhululekile. Ningazi kwenye indawo lapho abayaliswe khona, kodwa i-constitution umthetho uthi wonke umuntu okwakhathesi uyavunyelwa ukuthi ekhampeni ngoba sesifike kunyaka wama-election.
Ye, kodwa nxa abantu bengavinjwa ukuthi bayenze imikhankaso yabo, pho bakhuluma njani lo Zulu?
Yikho nje ngitshilo ukubana asilaqiniso lalabo abazweyo, asilaqiniso lokuthi yebo ngempela bayalisiwe ukwenza, ngoba abantu be-CCC kumele sikulandelele ukuthi bayathanda ukukhuluma amanga, bayathanda ukuba ngokhalibe. Singatshona kuphala sibili kungela even i-evidence yabantu abayalisiweyo engiyaziyo yindaba kuphela enye eMtare yenginike isizathu why beyalisiwe. Kodwa izindawo zonke amapholisa akhululekile bayenza imihlangano yabo, yaqala nje ukuzwa ukuthi bayalisa.
Lo ngumnumzana Gulda Msanka, ilunga lebandla le-ZANU PF obexoxa le-Studio 7 eseBhinga. Izakhamizi eJibajiba esabelweni seMathebeleland North ezakha ikilinika zicela uncedo. Ake sizwa umnumzana Simo Ncube, omunye wabaqhuba uhlelo lolu, ekhuluma ngokucelwa ngabakucela kuZulu.
Thina siselupane esigabeni seJibajiba kuJibajiba ward. Siselupane siyizakhamizi zeJibajiba ward, sakha ikilinika umtholampilo wethu. Ngakho kathesi sesizamile, saphakamisa sesifike ku-window level. Ngakho sesilama challenge amaningi, sesishotelwa yizitina lama elesamende. Ngakho siyacela kuZulu weZimbabwe, kuye wonke umuntu ongizwayo, ukubana siyacela izandla abantu bakithi lisincedise. Besisakha sisebenzisa ukuthaya izimali lamabele, sihlanganisa amabele. Ngakho kwathesi sesikusimo esibi ngoba izikolo zisanda kuvulwa, la mabele kasisela, abantu sebekhala labo ukuthi abasela lutho. Ngakho besicela izandla kini lonke abantu bakithi ukuba lingasincedisa ngakhona lokho elikwanisa khona, ukuze iklinika yethu lathi iphuthe, ngoba abantu bakithi bahamba umango omude besiya esibhedlela lapho bathola khona usizo. Ngakho silesifiso sokuthi umtholampilo wakithi lati uphele. Ngakho abalesifiso sokusincedisa bengathinta kunamba ethi +26378983503 inamba kachairman weJibajiba Clinic. Eyinye +26371737107. Leyi ngeyami uSidikiselo. Siyabonga kakhulu bantu bakithi.
Ye, belifisa ukuthi abantu balincede ngani baba?
Sicela izandla.
Iklinika leyi maye ngathola usizo iphele. Ingaba lusizo kakhulu ebantwini abaningi kakhulu ngoba silama ward ayakhelane leJibajiba le ama village angafika 15 abantu abakhalayo bonke abahamba umango mabe siya esibhedlela. Kugcwalisa nzima nakubomama abazithweleyo ma esethewa bale problem wa isizo samqalisa angakahambi. Silabantwana abafunda behlala esikolo labo kwesi sikhathi ma bephathekile kungaba lusizo kibo ma sebethola usizo kwaphana beseduwane esikolo ngoba iklinika yethu phansi kwesekhendari lapho kunabantwana abahlala khona. Yikho silesifiso kakhulu ngoba umango esiwuhambayo siya esibhedlela eseduze kwethu iSt Paul lelenkalisi kungumango omude kakhulu ongavumiyo ukuthi uhambe masinya ngenyawo.
UMnumzana Simo Ncube uhlala eJibajiba esabelweni seMathebeleni North. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamajumi amathathu, 28,000 abantu ababhubhe kwele Turkey lakwele Syria kulandela ukuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso United Nations bathi kukhangelwe ukuba inani leli lizakhuphuka ngoba kucatshangelwa ukuba baningi abagqitshelwa inhlabathi yezindlu ezadilikayo kuzamazama umhlaba. Elebhilitane libika ukuba ibutho lakwele Russia lilahlekelwe ngamasotsha amaningi kusokwana ezedluleyo ngenxa yabanye babo abangalolongwanga ngemfanelo, ukungazi abakwenzayo kanye lokuswela imibhobho eqondileyo enjengaleyo esetshenziswa libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu kwele Melika abedlula izigidi ezingamajumi amahlanu 50 million bakhangelwe ukuba namhla bazabhejela iqembu le-Philadelphia Eagles kumbe ele-Kansas City adlala umdlalo oqakathekileyo we-Super Bowl. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngokwenziwa nguBulelani Lophengula Khumalo, wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo ukuba yinkosi yesizwe samaNdebele. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo. Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha, sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Baba Dubele, njani nabalaleli? Noma nje ngingesona isikhulumi elisenkosi, kodwa-ke ngizakhuluma ngokolomhla ngothi njengoba ngikhona kwezamasiko. Engunanzelelayo ukuthi inkosi yethu iyazama ne-ovisi layo ukuthi abantu ngabe bayabambana beyisizwe senkosi uMzilikazi ngaphansi kwayo inkosi uBulelani kaLobhengula. Basebenze ndawonye. Lokho kuzakwenza ukuthi le mthwalo enzima engeke ithwalwe ngumuntu oyedwa noma ababili okanye abathathu ibe lula abantu nxa bebambene. Khangela kule zinto ezingama-project enziwa yilezi izi-structure ezibizwa kuthiwa ngama-cooperative, ama-companies. Ukubambana nje kwabantu kungenza ukuthi kusuke omkhulu umsebenzi.
Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha, sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Iningi labantu bakithi abalani ekhaya, kodwa uzananzelela ukuthi uma ngabe kade bengahlangana, ake sikhulume nje mhlawumbe ngezindlu zenalezi. Bechayelana izimali, wakhelwana izindlu, kungaba yinto ngempela engenza ukuthi isizwe sibe nempumelelo. Kunje njengoba abaningi besemazweni, isikhathi sabo sokuba semazweni siyaphela. Lamazwe omakhelwane nawo asethanda ukukhathala ngokugcina abantu. So bekufanele ukuthi ngabe abantu bayasondela ngempela kubanjani, kuphunye le plan ukuthi kungenziwani engenza ukuthi kube le soft landing ngale khaya. Uma sifika sifike vele sile izinto zethu sesiziplanile, okanye siqala ama project okulima, okanye siqala ama project aye ukufundisa abantu abethi IT into ezifana nalezo. Yiloko iofisi lenkosi eliphezulu liyafisa ngayo yonke indlela engani bonke abantu bengasabela besondele bebambane kusetshenzwe kuyiwe phambili.
Phosele ukugcina ngwenya singakagqibi udaba lethu lamhlanje.
Uzananzelela ukuthi iningi labantu bakithi lemisebenzi abayenzayo akuyona imisebenzi lana etheni, kodwa ke bona ngokwabo bengakunanzelela ukuthi bebodwa nje bengazakhela imisebenzi futhi ezobapha inzuzo enkulu kakhulu. Yilokho nje engikukhuthazayo ukuthi ingane singasondela singaphansi kobuholi bethu sisebenzele ndawonye bafowethu, lokho kungasifikisa kude kakhulu. Siyabonga babudoli.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, besixoxa ngokungenziwa isizwe sikaMthwakazi ukuze kuthuthukiswe uZulu. Sika sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Izabala kumaHebheru chapter ka 11 verse ka 1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala, kodwa yafuna ukubuzisisa adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into exakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka 1, ngiyathanda ukuba nxa usuwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso. Njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. UNkulunkulu ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke. Njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungeme, akulalutho esingathi luyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zona ezizinto ngoNkulunkulu, sizaba ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesihle ebantwini woba lokholo. Esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana layo i-mustard seed, lembewu ye-mustard. Lona lolo kholo liyabe lulingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto. Ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu lalokho lalokho, usuqeda umthandazo wakho uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokho engikuthandazileyo kuzayenzakala ngendlela leyo ngiyithandazileyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni, letha ke lokho okuhluphayo mbe intaba bani phambi kwaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ungabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleliyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube lesimanga, kuguquke izinto, kutshintshe izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo sokusikhathi sezabatsha. Wezabatsha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi seLupane ngokubhekane labatsha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu.
Yes, yaxolisa lapha ke bese sifake esakwenza ngeviki ephelileyo. Kwezemidlalo ke ake size ukuthi silale namhlanje usithethelelwe Quinji Sibanda, umqeqeji weqembu labesifazane elimela ilizwe iLemite Warriors. Use umqeqeji wabaqeqeji bomdlalo wenguqu, kubika uJoseph Njanji.
Okasibanda nguye wesifazane wokuqala ukuqeqetsha kusigaba sePremier Soccer League ngesikhathi eqatshwe ukuba ngumsekeli kaLizwe Sweswe kuqembu leTsholotsho. Usekwenzile njalo njengoba esebe nguye wesifazane wokuqala ukuba umqeqetshi wabaqeqetshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe. Kulezi nsuku phakathi kokufundisa abaqalayo ukwenza izifundo zokuqeqetsha ehlelweni oluqhutshelwa esikolo seMilton High edolobheni lakoBulawayo.
Khosi kaLevel 1, that's the first course ama beginners. It's a good group esilayo and so far izinto ayihamba. Through our theories, we have through our practicals of our teaching of techniques, then we select up our topics for our exams. So they are examined.
Ngaphandle kokuba umqeqeqeshi wabaqeqeqeshi uSibanda uvele ngumqeqeqeshi osebenza lamaqembu abalisa elabesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors.
Because of probably ngathi economic hardships and whatsoever, ukuthi lami because I'm a coach, I've invested much coaching, ngiyabemfuna to really live on my career. Sometimes I find myself ngisebenza kakhulu emadodeni than ebafazini, but obviously given a chance and getting a team ukuthi where I can at least get a living, because you know you've got a family to take care of, yabona. So my priority really lies with the women, but sometimes ngicina sengithengise bafaneni. Of course also it's for the challenge, just that challenge to coach at the highest level yabafana.
Phakathi kwabaqeqetsha abangamashumi amabili lambili abaphatheke kuzifundo lezi ezigqutshelwa esikolo seMilton High, kulabesifazane ababili kuphela. Usithethelelwe ukuthi balokhu besanda kancane kancane abesifazane abaphatheka kunhlelo zokuqeqetsha umdlalo wenguqu, njalo zelabo abake badlala ukuba labo bafundele uqeqetsha.
I applaud the two ladies for taking that initiative and it ukuthi bebe part of that course. Fine, some lay more ladies are coming. They, I mean, I remember all the courses that I did. Probably I was one female out of the rest of the participants. But now, ngibona ngathi ama attendees abangcono, but ngicabangela ukuthi they can be even much better. So ama ladies amaningi who really want to be part of football, I encourage them ukuthi bethi take up even former players or players that are really reaching the twilight zone yabo in terms of playing, bese beqalisa ukuyenza ama courses.
Usithethelele udume kakhulu edlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu, lapho edlala khona labanye abagoqela uNomsa Boys Moyo, uRosemary Mugadza, uPrecious Mpala kanye labanye. Ungomunye waba abaqeqetshi abalesithupha sika CAF A esidingakala ukuze umuntu aqeqetshe kusigaba sePremier Soccer League. Ngaphezu kwalokho ke wenza izifundo zokuqeqetsha elizweni leGermany, ikanti kathesi uphakathi kwezifundo zokuba abe ngomunye wabaqeqetshi abafundisa abaqeqetshi emazweni akuzwekazi laseAfrika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sawakhulu ke Njanji kwezomculo sixoxa lo Somnotho Nkomo.
Akabingeleli, ngisacela ukukhuleka endlunkulu yakithi koKhumalo. Ngibe sengibingelela nasesilweni, inkosi yakithi uBulelane loBhengula kaMzilikazi. Ngibe sengibingelela kuwe estudio nakubo bonke abantu osebenza nabo ngisanibonayo. Ngibe sengibuya ngibingelele isizwe senkosi sonke, ngithi sanibonani emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona umsakazo. Studio 7. Uno no sabe, uno no sabe, uno no sabe. Uno sabe, y vaya vale. Ngoba ngangithemisile last ukuthi ngenzeka unyaka 2022 uphela iCD seliphumile mhlambe noma ngaba yisingile, kodwa akusahambanga kahle ngoba saphuma na kuma COVID namakampanizi kusenzima lapha nalapha ya. Kodwa ngiyathembisa lo nyaka ukuthi hayi kukhona impela engizoza nakho kuhle kakhulu. Ngibe sengibuya ke odabeni lwengoma, ngizoloke ngilalise njalo ingoma zami ezimnandi ezaphuma last ngoba nje ngizeza laphana nengoma njengamanje engizo ezodlalwa lapha nababudube ethi yona ngcono ngcono sishade mpoyeni. Lapana ngiqhuquzela kakhulu ukuthi masingakhulelisa odade wethu maqedi sibalaxaze kanjalo nezingane, ayakhiwe imizi ukuze isizwe senkosi sikhule sibe sihle. Ngempela ngokwenza kanjalo ngicabanga ukuthi sobe senze kahle kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi abalale bazojabulela nawo babudube. Ngiyabonga kakhulu ithuba enikeza lona. Ngithi nakubalalela emakhaya ngisale kahle.
Sibonkulu ke mfoka Nkomo ngusomnotho konapho ke esithi ngcono sijade. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abakubandla le Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni esijeneyo. Kodwa abakubandla le ZANU PF Party amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi ezakha ikilinika eMathewini North zicela uncedo kuZulu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo, umthembo sithembayo uGibbs Durban City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.